Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTano Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingahalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ziku 11 enhlangula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kungakedluli amahola ambalwa amapholisa elaywe ukwekethisa imigomo enqabela ibandla le-CCC ukwenza imihlangano asekwenzile njalo.
Yatra sibukabanga nanzelele ukuthi ukhipha embusweni buka Robert Mugabe kwachiya amalunga engathi ayaphoxana awethu si nxa kuphuma imbono ethiyene emapolisini.
Balutshwana abeZimbabwe abahlala kwele South Africa abazathatha ithuba lokuxhaswa libandla le-EFF ukuthi bayevota ekhaya.
Ukukhuthaza abantu ukuthi bathembe, kodwa iqiniso khona ukuthi abantu vele isinqumo abasenza kudala. So abantu abaphandle bakudiaspora abaningi abamaye bengahamba ukuyavota bazofika bavotele uposition. Uposition ekhona bangayivotela ngikatshamisa.
Inhlanganiso ebona ngezenguqu emhlabeni jikelele eFIFA isivumele eZimbabwe ukuthi libuyele emdlalweni wenguqu yomhlaba.
Asiyabona lapho ukuthi bese kubulala amaqembu amaningi letalenta eliningi eZimbabwe, ama players engasadlaleli amanye ama team.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni madoda
siyovota.
Kungakedluli amahola ambalwa amapholisa elaywe ukwekethisa imigomo enqabela ibandla le-CCC ukwenza imihlangano asekwenzile njalo amapholisa izolo ayala ukuthi kube lomhlangano. Izolo kufohle incwadi elotshwe iziphathamandla zamapholisa ebisithi amapholisa akumelanga avimbe imihlangano yebandla le-CCC mahlayana. Kodwa lingakachoni elayizolo amapholisa alile ukuvumela ibandla le-CCC ukuthi lenze umhlangano we-rally egogwe ngolwesine. Amapholisa athi inkundla yenyaradza sports ground ibivele ilungiselelwe amanye amabandla angaqanjwanga ngamagama ngolwesine. Ngesizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Kwenzelwani namhlanje njengoba izolo bevalela ibandla labantu ukuthi lilontshe? Isizathu ikuthi sebesolwe ngabangani babo abakuqala ukubasola ngama African ambassadors aseZimbabwe, bahle bamtshela mhlophe ukuthi asisoze sindoze ama election ngoba lizihwaba lifuna ukukampena lodwa. Kwabuya ama international observers missions asekhona labo bahambe bayakhonona kakhulu kubaba upresident uMnangagwa ukuthi udlalisa isikhathi ufuna ukujoyina iCommonwealth lamanye ama organization United Nations landlani ngalokho abakwenzayo ukunqabela ibandla le TCC akusoze kuye ndawo ama-election la azaba yize yize. Sibona njalo babatshelile mhlophe ukuthi kule-selective law ethi abantu bezano ababotshwa. Khathesi silo former minister of information u-Energy Mdoti wadubula abantu efuna ukubabulala ngabotshwanga ntsho lamapholisa ayala ukuvula i-docket. Sibe lo Togarebi laye egudu ungu-MP wegudu south waye hambe etshaya abantu ethwele abantu ngemota yakhe amapholisa atshelwa hatshi bayanqaba ukubabopha. Kule selective application of justice kutshengisa ukuthi umuntu ovela kuzanu PF kabotshwa benza umathanda ngalokho lokho abakwenzayo ukungani basebefuna ukulungisa ukuguqula hhayi ngamanga bafuna ukubamba international world ingani balungisile bona besenza ubuqili lamacinga angayasoze ancedise abantu beZimbabwe. Ngalokho Mahlabezulu sithi khankasani ibandla lezanu aliselabantu ibandla lezanu selisele insiba kuphela ngoba bonke abakwenzayo lokhu akuhambelani le mhlaba jikeleli ngitsho le constitution yeZimbabwe abayinanzi.
Hello ke ngamazwi kaMnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Lokhu esikudaba olufanayo, ezinye ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi kungenzeka ukuthi ibandla leZANU-PF lingatholi amavoti eneleyo ukuthatha umbuso kukhetho oluzaqutshwa ngenyanga ezayo ngenxa yokungena kukhetho kukaMnumzana Xavier Kasukwere. Ucwaningo olwethulwe inhlanganiso ye-Afrobarometer izolo luveze ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa ulakho ukunqoba uMnumzana Nelson Chamisa kukhetho nesilinganiso sokuyithoba minwe mbili ekhulwini i-8%. Lolu cwaningo aluvezanga ukuthi ukaSukwere engathola okunganani kukhetho oluzayo. Kodwa ezinye ingcwethi zithi ukaSukwere ulakho ukudla esiphaleni sabavoti beZANU-PF.
Yatrasibu cabanga nanzelele ukuthi ukukhitha embusweni kukaRobert Mugabe kwachiya amalunga engathi ayaphoxana awethusi nxa kuphuma imbono etshiyeneyo emapholiseni ngoba vele amapholisa umthetho bayawazi. Umthetho lo wasetshenziswa kulama-primary elections laphana kuzokhethwa abameli bephalamenti i-MPPT. Akulanto entsha kodwa nje ngibona ngathi mina ukungena kukaSavior Kasukwere lokuvuselelwa esingathi kuvuselelwa kwehlangothi lwe-G40 sokulethe imicabango ethiyeneyo emapholiseni labanye nje ade zamuzi cha abantu abasekela iZANU-PF. Sesenzakale lesivele sesiyadengisela ukuthi lokuxabana okuthize ngoba mina phela jele njengomuntu ovele ezama ukulungisa imihlangano akula mhlangano engingawucoca eRua lapho eRua ngingazange ngithiwe khona ngiye ku-head office ingwadi zonke engizihambisa ku-local police lapho eRua lapha kumbimabhuku ngithiwa ngizibhali ngizihambisa e-head office eHarare. Ngakho nxwanyisiwa kuthiwa khona sokule ncwadi amapholisa i-head office ithiyena ithi yona hhayi linamakhomishinati angapha ngaphansi lingazela zimbeli imihlangano hhayi lingibona ngathi lapho akulanto enjalo so ke ngisho ukuthi kule minkenke esiphuma phakathi kombuso lo owezanu-PF.
Ye kodwa sikhangela wona umbuso wezanu-PF sibonile uphenyo lwe-Afrobarometer lusithi ibandla leZANU-PF lilosekelo olunengi olukwedlula olwe-CCC lanxa kulabanye abangaphumelanga egcekeni. Singabona kusenzakalani lapho.
Abantu bayalamba sithandekile. Mina ngiyangihambe emhlanganeni lakhona abantu bayebimelele ukudla kuphela. Ye ngiyangihambe lomngane wami othi ngu-Lady Cross uhamba kwabantu akula msebenzi kodwa uphendulele ukucungulala okwe-Afrobarometer ye asezithi kulahlele ngaphandle kothango kodwa sifane sibakwazi ukuthi nxanje kuqonda abantu ubabuze ukuthi liyathanda iZANU-PF ye badla ukuthi ayithanda ngoba phela basuke babekwazi ukuthi ungubani libe ungazi uwatshela ungazi ukathi mina ama-reporting rangers ama-title baqala bengibangibuze ukuthi hlanti wena ongwe-NDC PPC ngwe ganke yithi hayi mina ngichayisa intellectual research kuphela abantu vele balokwethuka ukuthi kodwa singakhohlwa sithande ukuthi ye izampesi labasebenzi bayo labakhona asezihlale khona kodwa abasezi bazibaningi abantu abaphika intellectual ngabe kuzwa umbuzi i-Africa ngebarometer
singathi ibandla le-CCC lalo liqinile njalo likhankase kuhle ukuthi lingathola usekelo
ukugcina okwenze izani kuphethe kubambeni intambo lezezekhi ezezindina ezomsakazo kuza kwenza ukuthi kube lokuthi ukweyama kwekhethe kuzamsefu kodwa singazi sikhangele umumo womnotho uyanga kwabantu ukucaphuka kwabo ukuzonda kwabo nxa ukhuluma labo emakhaya kumbe ngathi ngathi uyabona ukuthi ye angaphitha i-CCC sengisebenzisa ukuzonda kwabo lokuthukuthela kwabo lokucaphuka kwabo bekhuluma ngentengo yezitolo yabudlwangudlwangu i-corruption konke lokhu ngibona ngathi mina ngaye ukhetho lu-free and fair i-CCC ingadobhadobha kodwa akusela thuba ethandekele ukuthi izanu bele two-thirds majority lokhu asoze kwenzakali sekwedlula lokho njengoba sesikwazi ukuthi le khathukele lasenjenile ekuyeni isendakalo lesithana esika-2008 singaba sesithutsha so ngibona ngathi mina kuza kuba lenye indlela hayi angeke ngithi i-transitional arrangement eka-ibhomandaza leyane esabhek hayi
ukhulume ngomnumzana Khasukhuwere ubone ngani kuba khona kwakhe lapha kungaletha umahluko
lapha sengibona ngathi vele uma ngoyisendelile le esiphaleni la isamagundwane umgabe ecotshwa kuhulumende abantu abakamgabe abaxotshwanga basele begcoka iy'mpahla zika-eti ngo-2013 ngo-2018 esithandekile akula muntu wayenendivesithi na unitsa emelele izanu phethu kamgabe kumbe i-G40 ngoba ezithi independent ewabithi i-G40 sengibona ngathi mina lokhu sokulethe ukwethuka kwizanu PF mina ngilethemba lokuthi uzadobhadobha lo jaha lo amavoti ecupha esikhaleni esikhwameni esezanu PF lokho kwenzeka thesi kube ngathi kule kuxegaxega lokwethuka ku-campaign team yezanu PF ngoba nxa bengasethukanga basuze babe le-strategy yokudila kodwa bengathuka njengabalokhuabakwenzayo bengadinga indlela zokuthi babesenza ukuthi amavoti akakhasukhwere abe malutshwane kodwa bazasebenza nzima ngoba ujahu wakhona layo ukhanya layo izatshaya impembe kakhulu.
Lo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe. Lokhe sikudaba lwezokhetho. Balutshwana abeZimbabwe abahlala kwele South Africa abazathatha ithuba lokuxhaswa libandla le-EFF ukuthi bayevota ekhaya. Enkundleni yebulenjini umkhankaso kaSukuwere uthi bonke abafuna ukuyavota kumele balobe imininingwano yabo ukuze baphathiswe. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius Jayce Simanampofu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngokubona kwama abantu ababephumelele ukuhamba ambontu bangamvotela uKasukhuwere angabathola maybe kodwa bonata akazukuthola inumber engamfikisa noba kuphi ebantwini baphandle ngoba abantu already i-decision sebayenza kudala ukuthi masivota sivotela abantu abakhampela nje ukukhuthaza abantu ukuthi bathembe kodwa iqiniso khona ukuthi abantu vele isinqumo basenza kudala so abantu abaphandle bakudiaspora abaningi ma bengahamba ukuyavota bazofika bavotele uposition opposition ekhona bangayivotela ngikatshamisa okwamanje akukheki but mnanka ulo uKasukhwere yes inamba uzoyithola and uzoyithola abantwini abasekhaya kakhulu mhlawumbe lapha asuka khona endaweni zemashana central khona ngale la ezigabeni zeHarare lalabo abantu abangathembi mnanka abangafuna ukutshamisa kodwa abazokuba baningi abantu bakhona
manje ngokubona kwakho ubona abafuna ukuthi bayevota iningi labo lingayavotela bani ngokubona kwakho njengoba sisizwa kuthiwa uKasukhwere nguye oqoqayo ngokubona kwakho bengamvotela yena yini kumbe ngabantu abayabe beyavotela uTshamisa kumbe iZANU PF
abantu into ekhona kwamanje abantu ngathi sabayenza igive up endaweni zepolitics kakhulu ezasekhaya ziyabahlukumeza kakhulu ngoba iZANU PF nangokwayo abantu bayiyala kudala bayifune kodwa-ke noma bengayifuni benjalo laba abavotayo abalutshwane bavotela iZANU PF lakhona futhi noma iyab ingawinanga ngokusemthethweni iyakwenza ukuthi ama results aphume in their favor. So abantu bona ngathi hayi angeke babaninga bazovota, abantu sebayenza igive up, indaba zombakazo zaseZimbabwe hayi khaya ngathi abane makhona basela interest naso. Uyakhula abantu abaphandle, abantu abasekhaya yes banawo, kodwa lakhona futhi lakho bayazama kodwa kuyehlula kho abawufisa ngoba kuyatshontshwa kuma-elections laphana.
Ngokubona kwakho abantu balakho balaso yini isifiso sokuvota kumbe vele sebelahle ithemba bebona okwenzakalayo? Ikakhulu sike sabona kuthiwa khona amavizo abanye ababhalisayo ukuvota kawabonakali, akusoze na kunyambise inhliziyo zabantu khona lokho ukuthi bayevota?
Ngokubona kwami ngibona ngathi abantu abazohamba ngobunenge ngoba ama-elections akhona phakathi kweviki 1-2 abantu vele abazange bayibhalisa, abaningi abazange bayibhalisa. So ngoba ithuba lokuthi umuntu alithole ayevotela lapho ababhalisela khona esigabeni lapho asuka khona mhlawumbe angeke libe khona, abantu abazokuba baningi. Ngakho labantu abazohamba nje bazohamba inani phansi kakhulu, ayazuba inamba ephezulu.
Lo ke ngumnumzana Cassius Jesus Manampofu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote
inhlanganiso ebona ngezenguqu emhlabeni jikelele eFIFA isivumele eZimbabwe ukuthi libuyele emidlalweni wenguqu yomhlaba. EZimbabwe laqothwa kumidlalo yeFIFA nyakenye ngemva kokwetheswa icala lokungenisa izombusazo emidlalweni wenguqu, njalo lokuthi inkundla zelizwe yazilungelanga imidlalo yenhlanganiso le. Izolo iziphatha amandla zezifa zenze umhlangano zavumelana ukuthi kubunjwe ikomiti ezandulela umhlahlandlela wokubuyela enkundleni kwamaqembu eZimbabwe ekhokhelwa ngumnumzana Lincoln Mdasa okomnyaka owodwa. Amanye amalunga alikomiti nguRosemary Mugatsa, Sikhumbuzo Ndebele loNyasha Dashinga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izenguqu umnumzana Tim Moringai.
Hayi, kuhle lokho ukuthi inguqu siphenduka eZimbabwe after iFIFA lay isilift ama-sanctions eyayifakile last time ngoba i-government ibisingenele ezindabeni zezifa. Siyabona lapho ukuthi bese kubulala amaqembu amaningi le-talenta eliningi eZimbabwe, ama-players engasadlaleli amanye ama-team awamanye amazwe ngoba iZimbabwe was banned from playing kuma competition wonke from Africa Cup of Nations to ama regional tournaments are sanctioned by FIFA.
Siyabona ukubana iFIFA ikhethe abantu okuthiwa yibo abazaba bebona ngezenguqu kulungiselelwa ukuthi ilizwe liphenduke ukuyadlala lamanye amazwe. Ngokubona kwakho laba abakhethiweyo ngabantu abaqotho yini abazaqhuba umsebenzi ngemfanelo?
Ukungeniswa phakathi kweFIFA again okathi sesikubonileyo is a step in the right direction. Ukuthi kuzaba kume njani ukuthi iZimbabwe iwele in the FIFA family, hayi siyabe sesikubona sesihamba lathi. Abantu abakhethiwe labo ukuthi are they of high moral character, ngiyabona layo iFIFA iyenze homework yayo, yabona ukuthi yiba bafanele babe khona okwakathesi, but babanike isikhathi June 30, 2024 ukuthi balungise zonke iy'ndaba zenguqu eZimbabwe. So sizabona ukuthi ukuhambisa baza kuhambisa iFIFA, khathesi asisafuni ukubona ukuthi i-government ingantwa yangenela in this situation ngoba abantu abaningi engingakutsho earlier they suffered because of ama decisions anjalo. So hayi, lokho kuyabongeka ukuthi iZimbabwe isiphendukile kwanamhlanje.
Alo ke ngumnumzana Tim Moringai ocubungula izenguqu. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi amadoda amabili adabuka kwele China angenelwe endlini yawo eHarare athathelwa imali engamadola emelika zinkulungwane ezilikhulu. UHang Zhou loFei Zhou balamabhizimusi ezokwemba. Iphepha ndaba leHerald lilodaba lokuthi umphathintambo wezemithetho omnumzana Ziyambi Ziyambi izolo wazise ukuba ibandla lezanu PF lele MDC Alliance azaphiwa imali elibhiliyoni elilodwa phansi komthetho wePolitical Finance Act. Ibandla lezanu PF lizathola imali engamadola edlula angamakhulu azinkulungwane 700,000. Kuthi ele MDC Alliance bese lithola enye ingxenye eseleyo. Okwamanje sengidedela imuva ngelitshiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabingelela salibonana ku studio 7 okhulumayo uBen Chabalala laphana eKhezi kwaNdlovu. Ngisathanda ukuphawula ngalento lena yokubanjwa inkunzi kwale bhasi lena la eLuisfishard eMakhado eJohannesburg ebisuka eJohannesburg eZimbabwe. Lento lena ngibona ngathi ubudedengu busekubo abanikazi bebhasi la kuma office wa la ku Department of Transport yena le yamabhasi. Ngezizathu ezibalulekileyo ukuthi ungeke ungitshele ukuthi uthwala stranger from South Africa to Zimbabwe umuntu ongambonga mazi igama lakhe engela passport ongela soni isithupha umthwale ebhasini umango ngaka yikufaka impilo zabantu engozini enkulu kakhulu lo. So amabhasi lawa wonke athwala amadouble up sicela ukuthi avalwe awavalwe lamabhasi. Ibhasi itransport esasiyazi ukuthi iphephile, itransport esasiyazi ukuthi isafe ekuthwaleni abantu bonke abalamaphepha. Kodwa mase beqala ukuthwala abantu abangelamaphepha sebebuya babajikele endleleni ngibona ngathi ubudede ngobukhona kakhulu. So lento lena no it's not right at all.
Umuntu lo mntwana ongaphandle kwelizwe asikho isidingo sokuthi abelo isiyagidimarazina lezitsha lezi aloke rojwa ngezigwa ezibolileyo. Isimo sisibi kangaka isikhathi sokuthi balwise ukuthi baphume manje ngoba kuyacaca ukuthi into yabo abayenzayo kwenziwa abantu izilima kahle kahle. Isikhathi sokuthi abantu balwise ukuthi uphumele kokungabantu lokhu ngoba ayikho nje leyodwa into abayizamayo. Umane bathi idola le ibhondi liyavuka livuka kuphi ibhondi njalo uzibona ukuthi abantu bakhona abalanqoma manje basebenzisa idola lasemelika bathi khona abantu abe-triple C basetshenziswa imelika bayabona waye bengayekeli ukusebenzisa idola lasemelika ukuze ubona kathi bona bafuna ukusetshenziswa imelika abafuna ukudlelala emelika uzibona ukuthi yadelelwa kahle kahle nalaba abantu laba abayizehluleki. Ngicabanga ukuthi yisikhathi sokuthi abantu manje bakhithwe laba abantu la 23 August abantu bavotele uChamisa khithwe le mgurugudu le. Ngiyabonga okhuluma umasenga ngilapha obulawa ephumule emadonkini.
Ye ngiyabingelela ku-studio 7 ninjani nonke nje uStungamile Nkomo Gibbs Dube Ezra Standekile nonke nje nabaningi engababalanga siyanithanda kakhulu umsebenzini wenzayo siyabonga kakhulu. Ngizothanda ukuphawula kancane ngebandla le Triple C lapho okhulumayo ngoGifts Banda lapho eAlexander eJoburg. Ibandla le Triple C hayi aliyeke ukukhuluma amanga. Ibandla le Triple C ngiyezwa bayacomplaina ukuthi okhansila laba abakobulawayo abakhala ngokuthi bona bafuna ukuzimela ngoba bakhethwa abantu babo iTriple C abalethela abantu babo abangabazi. I-Triple C inobandlululo oludlula ilwezana. Iyafana nje nezana. Akukho bungcono laphana. Bazikwaze ngowabo umkhonto. Uma bedliwa ngezi-23 zika-August bengakhali. Yibo abazikwaze ngowabo umkhonto ngokuhluleka ukuhlonipha abantu bemathebeleleni. Abantu bemathebeleleni bafuna ibandla elizobahlonipha lilalele izikhalazo zabo njenge-MRP. Imthwakazi Republic Party iye yabona ukuthi la noma ngasilali nendlela amaqembu la azombusazo aseZimbabwe abanandaba nabantu bemathebeleleni. So ngokunjalo bantu bakithi ubaba lo uMagalela Mafa engumuntu omdala kaye ukukhuluma amanga ethi kona abantu laba bathengwe izana kuyamaphutha abo ubuholi beTriple C yibo obuhluleka ukulungisa iproblem eyenzwa izana bayenza straight na lento eyenzwa izana ukuba nobandlululo ebantwini bamathebeleni ukusithatha kancane abahloniphi total abantu bemashonaland abahlukane nje nokuthi bethi bazothatha iZimbabwe bewine abakhohle behlanganisa isizwe sesicecebuka kwesinye isizwe ngenxa yobandlululo khona lapha ezifana eZimbabwe ukuthi uma ungumuntu wasemathebeleni ndawo nakwa izikhalazo zakho azizwakali nemisebenzi yasinikezwa abantu be-CCC laba abaholi be-CCC abayeke nje ukuvika ngamanga bethi abantu laba bathengezana cha kungenxa yokuthi bona bayehlile ukuhlonipha abantu bakithi sinabo abantu abahloniphekile kwampana abangaphathi abantu bakubo emathebeleleni kanti wabona wayebezigakathekisa kakhulu besilethela amashona abahlukane nathi nje sizimele nathi beke besihloniphe so hayi okuye ekhethweni nje next month kuhanjela umthetho kodwa bengacomplaini vele bazodliwa kakhulu futhi kakhulu ngiyabonga
salibonani sesakithi samandebele sakomthakazi yabingelelwa undodana ifansi inkosini zano mhlakamancube salabhasi ejolojo komlevis ngicela sesakithi samandebele asihlangane abakhulu labancane bantu bakithi bayahlupheka siyahlupheka asihlanganeni sibe nyandani funeni inkululeko kwelakithi impilo iyatshintsha ubuhle bezwe sizobona ngasimeni eqinisweni sihlonipheni unkulunkulu sithandeni kunye nesizwe sakithi thi phambili ngomthwakazi viva ngamandebele amahle sizwe
salibonani basakazi be-studio 7 ngalibingelela nabalaleli hayi siyabezwa abantu bathi umamakhuphe waphuma e-Country Park ngenxa ye-tribalism eyi amadoda alezi nsuku thumatsha amangamanje umamakhuphe ulesizathu sakhe samenza wastepa down ngingambuza ebeselitshe ukuthi kezwa ukuthi sifakaza ngaye amanga amanga akancedi njalo amangenelwa akhuluma ku-studio 7 ngeke dilize ibandla le-CCC labona ababahlala bekhala bethi bona hey bavalelwa phandle iselection le yabavalela phandle wabuya uchipaya ezolungisa udaba lapho besabe kuyafesana lochipaya bekwazi uchipaya uyabazi ukuthi ngabe MDC bazahlala bekhala ku-studio 7 but akulanto ezokwelungela njalo ukukhuluma kubi kwabo ngebandla lethu ku-studio 7 lele yikho kuzokwenza bengasathi bakhethwa nyamangala bethanda izikhundla ngoba uchipaya wayelande khona lokho ekwazi ukuthi indaba ze-CCC zilalapho ezilungiswa khona nothi ku-studio 7 besabe kuhamba bathi beqeda bathatha i-picture kachipaya ye-accident ka-2021 bathi uchipaya uchaywe ngabantu kobulawayo amadoda alezi nsuku too much amanga njalo uchipaya engazange walwa labantu la wona gawule wona ohlala ukukhuluma ngokuthi xa ukuzwa nge-violence uthi wona i-CCC ngevasababuya behlala etafuleni bedle ndawonye bezwa lini izani uphefinga lalo muntu uyabulawa bangaphomi khuluma kanje ujonathan imoye labo kaswerele besabe ubuya elizweni baphuma bebaleka beseqa abadlula ngeboda besesabe izani uphefu lifuna ukubabulala lithi lina liyabulala lawo nje uyakwazi kathi esikunje sikhuluma sohleze etholothi phezu kwamangcwaba adalwa izani uphefu irepha abantu bebabulala wena ngakhona wena umamakho wena wamithiswa ngegugrawundi ngababulali wena ngendlela osapota ngayo ababulali uyakhanya ukuthi igazi lakho liyakhonektha ekubabulali wena
kanjani balaleli be-studio 7 ngufela iqinisa lo okhulumayo hayi ngixakekile ngididekile ingqondo yami phansi phezulu ngale i-research eyenziwe ithiwa i-Afro Veronica yakhona leyo akazi ukuthi kathi le ukuthi iyenza iqinisa ma ngabe kuyikuthi iyenza iqinisa pho izanu ivalelani imihlangano amaphoyisa ayivalelani amarale amanye ama-opposition party ma kuyikuthi leyo i-research yabo bayenzile bayithola ukuthi injalo waye ngisho ukuthi bevale ama-opposition party angazi ukuthi noma nayo iyenza into e-right noma iyenza into e-wrong asazi phela nakhona abantu manje sebeshaya uvalo ma bebobona laba abantu abenza i-research bababuza ukuthi wena uyavotela bani sebemana bethi ngiyavotela izanu ngoba vele izanu yona iyaziwa nje kuyiphathi yodlame maybe kokubi kwesinye isikhathi abantu sebesesaba nalokhu noma bemuntu ezoya ebhokisini ngoba abezanu vele bayethwisela ma ngabe kusekumavoti kuthiwa hhayi sobe sikubhekile ukuthi wena uvotela bani ma ungavoteli i-opposition party sinawe bayethwisela ngalokho kuyikuthi abantu abazicabangele bona ngoba izwe leli yaselifile umuntu ma kuwukuthi engavotela izanu usho ukuthi izanu ma ingaphatha more 5 years coming leliya lizwe zicabangele onongokwakho ukuthi liyabe linjani liyabe libukeka linjani impela ngezanu ngoba izanu ihlulekile 40 something years iyobe iyenzani futhi okunye okudlula lokhu
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ku-WhatsApp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kungakedluli amahola ambalwa amapholisa elaywe ukwekethisa imigomo enqabela ibandla le-CCC kwenza imihlangano asekwenzile njalo. Balutshwana abeZimbabwe abahlala kwele-South Africa abazathatha ithuba lokuxhaswa libandla le-EFF ukuthi bayevota ekhaya. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Nxa lifuna lingaya ebulenjini ku www.voaindebele.com liyelalela njalo indaba zethu. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ntambama ngo 7:30.